Iningi lezakhamizi lithi lilakho ukubamba umkhuhlane wofuba nxa lezi zimota zingaqhubekela phambili zisebenzisa lomgwaqo. Unkosikazi Salume Dube, omunye wezakhamizi ezakhele phansi kwalomgwaqo, uthi basengozini enkulu kakhulu.
Kunjenjenje abantu abaningi khonapha sebekhwehlela, labantwana sebekhwehlela, intulo eziba khona lapha phakathi kwezindlu, amasofa, angazi ukuthi isofa nxa ungalivalanga ngengubo hayi ukuthi uzaklina kangaki ngelanga, vela ngikwazi kwesinye isikhathi vela ngokuyiklini ngoba vele yona adlula njalo nje. Ukudla kwabantu ezindlini ingozi zodwa, sibe sidingayo nje bona basiza nxa behamba bafafaza amanzi baze becina ngethara.
Amazwi la agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi uMnumzana Ruben Spanda oleminyaka yokuzalwa engamathuma ezikhombisa lanhlanu, othi layo yesabela impilakahle yakhe.
Asithule solubuya ngamakha bese siphefumula uthuli la, njengoba ubona yonke into limhlophe uthuli osuka khona. Ungangena ngaphana endlini uzathola ukuthi amawindi kuvaliwe sibi, but uthuli lukhona phakathi ngaphansi kweminyango lapha kuyangena. So ungena nalani dust ecine ibuya elokhu zena ezifubeni.
UMnumzana Nelson Spanda uthi lunengi kakhulu uthuli oludalwa yizimota lezi.
Siyamangala ngemoto esizihamba esizibona zihamba emgwaqweni, lothuli oluningi olwenzakala amagonyeti. So ebusuku le mini kuyafana nedust esikhanyiza sihluphu kaya kuzangena ezihlubeni zethu langaphi langaphi, sizawubulawa luthuli oluthuli olwenzakala lapha luningi kakhulu. Imoto zakhona zimi zihamba njalo nje ebusuku le mini, angazi ukwenzakalayo.
Onakekele ezemvelo uMnumzana Colin Spanda uthi uthuli lolu soluphazamise ezemvelo okulakho ukuphazamisa le mpilakahle yezifuyo.
Konke lokhuyana kuyenza ukuthi kubulale izihlahla lezihlahlanyana eziyabe zikhona. Uthuli luyasukuma luyehlala emahlamvini, amahlamvu aphila ngokuphefumula, lazi izihlahla zifuna ukuthi ziphefumule. Kodwa ngenxa yokuthi sekulothuli luyana luzawe lokho lusinda luninda luninda lusuka luningi, izihlahla zona eziseduzane zizakufa.
Usobhukwentepe uMnumzana Jakonia Mavukuthi uthi sebehlezi bekhwehlela ngenxa yalolu thuli.
Sekwehlezi ongivela ekilini yazo umbatshelile ukuthi heyi into esiyenzelwa ngamagonyeti ngale hayi njengoba lizibona lezihlahla kusukisela kwambana izihlahla zonke uzukegotshwe zizakufa zonke. Abasifake lidara sibili ngoba sibona ukuthi nomakazi bathi bafunga ukuthi amanzi bathele amanzi zilokuze akusizokuyenza ngoba amanzi lawo bazawathatha eduli siyagcina engasekho.
Ukhansila wentepe uMnumzana Miklas Ndlovu uthi kuyadinga ukuthi linkampani ithatha amanyathelo okunakekela izakhamizi ezakhele phansi komgwaqo.
Esifisa ukuthi kwezwele abantu ababhigebha le ilithium le ibone ngazani kumele bananzele kakhulu imvelo ukuthi imele ivikelwe layo kanye labantu. Bengifisa ukuthi ngakuyavuma sibili hayi njengabantu abawathengisa ukuthi bale mali akuthelwa amanzi kungakafakwa ithara. Khona kahle kahle njengoba nje kumele balethe kumbe izuzo ebantwini kudevelopment, hayi thara kayibe khona sibili.
Iziphathamandla zeGwanda Lithium Mine kazithandanga ukuxoxisana lathi ngalolu daba. Uthi imbuzo ethunyelwe kugatsha olulondolozo ezemvelo ole-Environmental Management Agency EMA layo kayiphendulwanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseNtepe, eGwanda, ngu-Albert Ncube.